So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 10 Ntulikazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Izinto lezinqasizakala kanje ziyazidinga ukuthi zixwayisiswe zidingisiswe ilaba be-security abakhangele kuhle baphumele into eqondileyo.
Abantu babambe wangaphansi ngokwenzakala kumdeni kamongameli Emmerson Mnangagwa kuthiwa kulamasela asengena ezindlini zabo edinga okungaziwayo.
Mhlawumbe yena uMnangagwa ngokwakhe kukhona kuzamayo ngoba bonke laba bantu abakhulunywa either ngominister mbeni ngo-deputy minister. Amasela nje kawadlalele endaweni ezinjalo ngoba bagugula kulamadoda ahlale ehlomile.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathandabuza umbiko kaMnangagwa othi uzasuka esikhundleni kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2028. Isikolo seMatopo Mission esithelwe idomu yabafana sidinga imali yokunceda abantwana abathelwe zimpahla lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu babambe owangaphansi kulandela ukungena kwamasela endlini kamongameli Emmerson Mnangagwa eHelensville eHarare lemzini wendodana yakhe uDavid Mnangagwa kanye lomzukulu wakhe uTongai Mnangagwa abayiziphathamandla zehlangothi zikahulumende. Abezindaba abezimlive babika ukuthi amapolisa azame ukudubula amasela la emzini kaMnangagwa abezama ukutshontsha. Nganiselisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Charamba esikhulumeli sikaMnangagwa obengaphendula emakhale khukhwini kodwa esikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi udaba lendlini kamongameli kakezwa ngalo. Amasela asanda kungena endlini kaDavid likaTongai lapho okuthiwa ayezama ukutshontsha. Achiya inhlamvu zombhobho lokunye emzini kaDavid Mnangagwa okwaba lomlilo wathisa impahla yakhe. Akwazi ukuba ngamasela kumbe kukhona okwenzakala kumdeni kaMnangagwa olamabhizimusi amanenye. Ezinye ingcwethiko zombusazwe zicabangela ukuthi lokhu kwenziwa ngabantu abakhangelele ukuthi uMnangagwa ulakho ukufaka esikhundleni sikamongameli indodana yakhe kumbe umzukulu engasuka embusweni. Kodwa abakubandla leZANU-PF kuthandabuza lokhu sixoxe nomnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leli.
Izinto lezinqasizakala kanje ziyazidinga ukuthi zixwayisiswe zidingisiswe ilaba be-security abakhangele kuhle baphumele into eqondileyo ngoba nxa sokunje kips omunye la uzakhuluma okwakho omunye ukhuluma okunye omunye ecabangele lokhu kuningi esingakucabangela sisebenzisa singafila ini ama-blank spaces sisebenzisa amabala engqe mhlawumbe angayisiwo sisithi umumo lo owenzakalayo ubangelwa yilokhu lalokhu ana sicabangela but okuqakathekileyo kips ukuthi kucubungulwe kakhulu ilaba abaze security bacubungule kakhulu badingisise sibe zobefika sibile endabeni eyiye ukuthi kubangelwa yini khonoko ikakhulu nxa kulanda i-first family.
Yes, aza kubona kusenzakala konke lokhu-ke kungakasuswa esikhundleni owayengumongameli uRobert Mugabe lapha kwenzakalani kule
even la izolo lokhu uMnangagwa engakabi ngupresident wayehlelwa ezinye izehlakalo eziningi ezinjengazenezi ehofisini yakhe befika befaka i-cyanide konke ngaphi ngaphi babefika bemthiye ngaphi imota ibe involved engozini njalo njalo into ezinjalo zazisenzakala. Kodwa ke okokuqakathekileyo vele kips ungakhangela anti laphana uMnangagwa ecansanda ukungena wahlangana le bhomba e-White City kwizinto kade zisenzakala nje zonke zenzakala. Okokuthi asikwazi ukuthi-ke sokumelela abana abayi babacubungulayo bakuphumela ukuthi kubangelwa yini even lakathi esikhona okukwenzakalayo bamele betsho ukuthi kubangelwa yini kuloku ganga okuthile kule kumbe amasela kwesikhathi abefuna uyatshontsha ngabantu ababefuna befuna ukulimaza abantu kuyini okwenzakalayo sibi kahle kahle yiko kumele kudingisiswe bephumele into ebambekayo.
Ye, akulikhathazi lini njengabantu bezanu
akungikhathazi kakhulu ngendlela ethi kips njengoba zisitsho ukuthi into le ivele into eke yayenzakala le emuva kodwa kusikhathaza kwakhona ukuthi khulukona kwenzakala emuva azange sibe kwazi ukuthi kwayenzwa ngobani phela yonke into yogipsi mele icubungulwe then ithi uthi bring the culprits to book.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxe laye eseLondon kwele Bhilithane. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Angikholwa ukuthi ubusela obenzakalayo laphana ukhona ubuthakathi obenzakalayo into zezano ngaphakathi omhlawumbe yena umnanga kongwakhe kukhona kuzamayo ngoba bonke laba bantu abakhulunywa either ngominister mbeni ngodeputy minister amasela nje kawadlalela endaweni ezinjalo ngoba bayakudubula kulamadoda ahlale ehlomile angazi ukuthi intsorobani abazama ukuzidlala khona phana mhlawumbe nje zinyembezi abazama nje ukuthi sibone ukuthi bayahlukunyezwa kodwa hhayi kukhona abazenzela khona.
Yisiyakhumbula zange sabona izinto ezinje owayengumongameli uRobert Mugabe engakakhitshwa esikhundleni libutho kambe ukuthi kukhona ongani ukutshaya amanzi omnyama la.
Hayi angikholwa ukuthi kungaba yi-ishu yokuthi ibutho lifuna ukumkhupha ngoba yena labo chiwenga kunye lalaba abasebuthweni bayezwana mhlawumbe nje kule nsoro njona ngijhile ezenzekalayo siza kubona kuzavela ngoba amasela nje njona ngijilwa ngeke kuthiwa ayetshontsha komnangako baningi abantu abavulnerable abangatshontsheli.
Kuna vele umuntu uyahamba njani endlini yesiphathamandla sikahulumende kumbe sikamongameli esithi uyatshontsha izitina kumbe uyatshontsha isamende kumbe into ezinjalo kuyenzakala khonoko?
Yikho phela esikutshoyo ukuthi kuhlala kulabantu abahlomileyo both ZRP le army komnangako ko-deputy minister uhlala kule ZRP i-VIP protection 24 hours so ukuthi bazangena kanjani baze bangena ema-bedroom bayefaka inhlamvu kukhona sibili ubuthakatho obuthile engithi kwelinye ilanga kuzovela.
Inkinga yokuthi akujayeki la mathambo lapha so kuzavela njani?
Uhlupho yokuthi akujayeki mathambo ye kodwa ke angithi kule ndlela okuziveza ngakho mhlawumbe bona ngokwabo phakathi bazama ukwethuselana khona kuZANU-PF kodwa ke uhlupho esilalo yokuthi umnankagwa ngustrongman odlelana le army ukuthi umuntu angangena azayengena phakathi sibili endlini athiye inhlamba hhayi lokho kuyinsinda baphendule.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Umuzi kamnumzana Wilson Makanyaire olilunga lecele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timber usuchisiwe eRurungwe West. Umakanyaire nguye obekhokela uhlelo lokusitshengisela bekhuthaza ukukhulula kukaThimba labanye bakhe abafika phosa amachuma esitshiyangalombili 79-78 obeliqoqwa ngamalunga e-CCC eKaroyi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolwele sikhulumelisa amapholisa uCommissioner Paul Nyathi kusenjalo umthethwandaba osudlulisele phambili isicelo samalunga ebandla leli afisa ukuthoniswa amacala okungena umhlangano okungekho emthethweni. Sokwedlula amaviki amabili bevalelwe entolongweni babotshwa besemhlanganweni okuthakazelela usuku lwabantwana olwe Day of the African Child eHarare emzini kaThimba. Umkhosi walonyaka okubukisa imisebenzi yabakhubazekileyo kanye lokunye we-National Disability Expo uqale namuhla eBindura. Abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 bakhangelele ukungena lomkhosi ozavula okusemthethweni ngolwesihlanu ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Lonyaka kulababukisayo abekwele Zimbabwe lakwamanye amazwe abedlula amakhulu amane 400. Umkhosi lo uqhutshwa phansi kwesihloko esikhuthaza ukuthuthukiswa kwabakhubazekileyo kusiyafika umnyaka ka-2030 esithi Accelerating the Attainment of Vision 2030 Disability Empowerment Targets for Enhanced Inclusive Sustainable Development. Emkhosini lo kubuthene abakunhlanganiso ezilwela amalungelo abakhubazekileyo, ingatsha zikahulumende, abantu abakhubazekileyo labanye. ukuhlaziya udaba sixoxa lomela abakhubazekileyo edalele Senate uSenator Anashiri osemkhosini lo.
Kulama organizations abantu abakhubazekileyo, kulamanye ama organizations lawo abona njengamalungelo abantu, siyabona kulama ministry, kule justice, ministry of justice, ngibona izethu la ikhona apha iforest committee, ifest mutual, public health and social welfare. NASA laba siya exhibita sikanyeza amathalenti abantu abakhubazekileyo ukuthi basebenza njani labo bangathola ama-services njani. Ngiyathaba lapha ku-Ministry of Justice kade sibona benika ama-constitution akhona amanye ama-constitution lawo ekubreki ukuthi labo abantu abangaboniwo labo abantu ukuthi bazuze i-information.
Baphumile ngobuningi na abakhubazekileyo ukuzophatheka kulo mkhosi?
Bajele bakhona baya-interacta beningla namanye ama-service providers. Sizama ukuthi sibone ukuthi amalungelo omuntu wonke ayaqakathekiswa.
Injongo ekhona lapha ngeyani? Umbuthano lo ujongene
lapha sizakubona ukuthi singayenza imizamo bani ukuthi abantu abakhubazekileyo babo ukuze i-sustainable development bakwanise labo ukuzisebenzela, bakwanise labo ukungena imisebenzi, bakwanise labo ukuhamba ekholo. Namhla khalisile first day, siyabona amatenti segcwele khona. Friday sizaba lo his excellent Comrade Mnangagwa. Njengabantu abakhubazekileyo sifuna i-top representation ukuthi sizimelele, sizikhulumele. So siyabona ukuthi we are underrepresented kunational hakuna umuntu ongeneyo le-disability quota. Kumayuthi asibonanga, kumakhansela hakuna abangenayo, kodwa sekhona ama-quotas. Kanti ama-quotas lawa kumele abe-disability inclusion.
USenator Anashiri umela abakhubazekileyo edalele Senate ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esebhindura emkhosini we-National Disability Expo. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lihlasele namuhla indawo ezijiyeneyo eGaza kulandela ukubulala elikwenze abantu abafika amatshumi amathathu izolo esikolo eCentral Gaza. Umthethandaba kwele Kenya uthi amapolisa enza iphutha ngokubulala intatheli izindaba kwePakistan. U-Ashad Sharif owadutshulwa watshonela emoteni eNairobi. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umthethwandaba uthe kumele kuhlawulwe umfelokazi kaSharif kulandela isehlakalo lesi. Kweziphathelane leMelika, umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi umanyano weNorth Atlantic Treaty Organization iNATO uza kwengeza imali lezikhali ezipha eleUkraine ukuze linqobe eleRussia empini ephakathi kwamazwe omabili. UBiden wethule amazwi la izolo khonapha eWashington DC evula umhlangano osaqhubekayo wabakhokheli bamazwe akuNATO agoqela eleBritane, France, Holland, Denmark lamanye achiyeneyo. Umhlangano lo uza ngesikhathi eMelika lilungiselela ukhetho lukamongameli, njalo amanye amalunga ebandla likaBiden esithi kumele echiye umbuso adedele omunye ozancintisana loMnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans ngoba uBiden eseluphele. Ukuhlaziya lolu daba kanye lokuqatheka komhlangano weNATO, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe uMnumzana Tim Muringayi.
I-summit le ekhona eNATO lapha iqakathekile ngoba siyakwazi ukuthi impi ye-Ukraine isidonse over more than 3 years. Yoni Russia yayibhajeti ukuthi yayizashaya i-Ukraine within a few months, but kathesi sesibona ukuthi hhayi abantu be Ukraine labo bazimele labo bathi hayi soze sithathelwe ilizwe lethu sisaphila kungcono bababulale bonke ngoba bavumi ukuthi uPutin abuyazo thatha ilizwe labo mahara nje so ukuncedwa abakuyenzwa yiNATO yikho okwayenza ukuthi iRussia la ibona ukuthi lapha umumo awusalula ukuthi iNATO ihlangane kunceda layo iUkraine ukuyinika iconfidence ukuthi iqhubeke phambili ngaleyo mpi ngoba izikhali bayabanika imali bayabanika le training le equipment ababengela ngoba siyakwona ukuthi kuqalisa lona le mpi iUkraine was underfunded ingela noma izikhali or isophisticated equipment
uBiden sibone esehluleka kakhulu kungxoxompikiswano ayenze lo Trump okwenze amanye amalunga ebandla lakhe elama-Democrats asungula umkhankaso wokuthi asuke esikhundleni kungene omunye ozancintisana lo Trump ngoba yena esekuvezile ukuthi hayi useluphele kasenelisi abakhokheli bamazwe akumanyano weNATO ubona bengasuthiseka ngendlela azaqhuba ngayo kumhlangano ukuthi hayi ngempela uBiden uqinile njengomkhokheli welizwe elihola iNATO ngumuntu abangamethemba mpela ukuthi hayi ukhomanda in chief usakhona ubaba uBiden sisala sisebenza sonke
ukukhangela abakubonayo uBiden seluphele but kaluphalanga over 1 year or overnight i-debate yiyo nganthwa yamphambanisa abantu sebesithi hayi i-functions zakhe nganthwa kasakwanisi but mina mbona nganthwa laye uBiden nganthwa wakuthatha lula lapha ku-debate wona amazwe wonke le Amerika yonke bekhangelela ukuthi uTrump vele kasoza aphenduke so katheso nganthwa abantu sebeyithukile dai uBiden seluphele and kasakwane sikuba nguye ungucommander in chief weAmerica lamazwe wonke weNATO emkhangele but kumele sibuyele emuva sikhangele ukuthi uBiden ihistory yakhe as a senator as a vice president and as a president why hamba njani and iperformance yakhe yayime kanjani
Umnumzana Tim Moringa yolandela izombusazwe zeMelika ubexoxa ecingweni lonto ngabe inkomo weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Isikolo seMatopo Mission eMathabeleland South sesivule isikhwama sokudinga imali emphakathini ezasetshenziswa ukuthenga impahla ukudla lokunye okwabantwana abedlula amachumi amahlano 52 abathelwe yidomu. Mnumzana Vezisizwe Bebe ovule isikhwama lesi ebulenjini bokuxhumana kukhasi leGoFundMe uthi badinga imali efika inkulungwane ezinhlanu zamadola eMelika i-$5,000 ezanceda kakhulu abantwana laba asebephila nzima. Uxoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7.
Ngemva kwesehlakalo sokutsha kwedomitory yabafana sikhulumisane lesikolo sizama ukudinga indlela yokuthi sincedisane lesikolo basebesinika imvume yokuthi sivule iGoFundMe. Mina ngilapha e-America and amanezi ukuthi ngivule iGoFundMe leyana with authority yesikolo, so it's running now. We have raised about $800, so we are still appealing and to abantu abafunda eMatopo labanye nje isihlobo abangane and everybody who is a friend of Matopo and well wishers to come in and bazama ukuthi basixhase esizathu sizama ukuthi sixhase isikole.
Singathi vele lapha lidinga malini?
So iGoFundMe lay our initial imali esidingayo kathesi i-$5,000, so ibhaliwe khona phana ku-GoFundMe page. So sidinga $5,000. So i-$5,000 lay ngiye ukuthi sizama ukuthi sithenge ama-uniforms abantwana, sithenge icathulo lezigqoko, ingubo, lama-mattresses, ama-toiletries, lokunye nje ama personal things abantwana achileyo kuma classroom laphana. So yimali esizama ukuthi sidinge kathesa ukuthi sikhave sithenge lezi zinto ezama emergencies abantwana abazidingayo ukwenzela ukuthi baqhubeke ngezimpilo zabo.
Ye, khuluma labantu abafisa ukuthi bafake imali kumele benzeni? Khuluma labo sisi.
Bangahamba ku-internet bangachecka kuphela ukuthi help Matopo ungasethi ukuthi help Matopo GoFundMe kuza bisa ipage eyethu khonaphana eye GoFundMe. Kule button ofike ulipress elithi donate, ungathi donate sokuza kunika nje ama-options okuthi u-donate khona. Sebenzisa ama-card, credit card, kumbe ama-debit card or amanye ama-forms of payment. So uyafaka ibizo lakho ukuthi ufaka le amount. Awukuthi ukuthi bakunazelela abantu ukuthi kwesi sikhathi nxa u-donate laphana u-GoFundMe. Ulenye i-option lapho ofaka khona i-commission i-tip yabo. So ma ungafuna ukufaka i-tip ku-GoFundMe uyahamba nje ufuke ufaka u-zero, ngoba nxa ungafaka ngu-zero enye imali iya kuya ku-GoFundMe, but ungafaka u-zero yonke imali oyifakileyo iza kuya ku-fund le eMatopo.
Lo ngumnumzana Vezisizwe Bebe odabuke eZimbabwe wafunda eMatopo Mission obexoxa lo-Gibbs Dube Studio 7 ese-Atlanta eGeorgia khonapha eMelika. Kulaba dabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana abathi kabakholwa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzasuka embusweni kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2028 loba esebikele uZulu ukuthi usefuna ukuphumula. Intatheli zindaba eStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHowron kwele Botswana.
Omunye wabathandabuza ukwethule ngumongameli Mnangagwa ngeviki ephelileyo esemdare Teachers College ngumnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHaboroni.
A politician is a politician. Umuntu alale phenduka angazwa kube lesiqiniseko sokuthi akukhuluma yikho ngempela yikho khonokho. Ama-politician vele aso bantu ukuthi kuthiwa ungabathemba 100%.
Umnumzana Andreas Sibanda esinye isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leli laye uthi awuqedakali ukukhulunywa ngumnangagwa.
Nxa singakhangela sibuyele emuva ukuthi umongameli ubekhona ngemuva kusase lo-President Mugabe odonse iminyaka leminyaka bebonke. So ngalesi sikhathi ngiyazibuza ukuthi yena phakathi kwenhliziyo yakhe laye akukho yini okungathi kuyatsho kuye ukuthi athakazelile ukubusa iminyaka leminyaka.
Kodwa abakhona abakuhulumende kanye labaphikisayo abathi uMnangagwa ukhuluma iqiniso njalo uzasuka esikhundleni sikamongameli. Umabhalani jikelele webandla liphikisayo leBotswana Patriotic Front Mnumzana Lawrence Ogeditse uthi ngokubona kwakhe uMnangagwa uzasuka embusweni.
It's really good that he's thinking of stepping down, but then a lot of people would, you know, doubt whether he actually will step down.
Linyathela elihle kulizwe leZimbabwe. Mina ngibona uzawehlika esihlalweni. Izikhathi ziyantshintsha njalo angiboni lesifiso sokuphuma njengomgabe. Kafuna ukugcina ekhitshwa ngala ngeyinye indlela.
Ocubungula ezombusazwe ekwele United Kingdom umnumzana Zenzo Moyo uthi inyathela likaMnangagwa lingabe liyindlela yokulinganisa ukuthi uZulu uza kuthini.
Kusangenzeka ukuthi isimemezelo lesi abasenzileyo singaba kuyindlela esingayibiza thina sithi testing the waters kumbe testing the mood out there ukuthi babone ukuthi abantu bazaluthatha kanjani lolu daba.
Umoyo uthi kungenzeka njalo ukuthi ibandla lezano PF liyabona ukuthi amabandla aphikisayo ayaxega kwamanje yikho bezama ukulungisa umuzi wabo.
Angeke ngithi mina kusengenzeka ukuthi ibandla elibusayo selihlale phansi lahlaziya labona ukuthi amabandla aphikisayo ayantenga-ntenga njengamanje esingakubiza thina sithi a very weak. Ngalokho ke kuthi ukuthi i-ruling party isangenza noma yini ekuthandayo isingatshintsha-tshintsha itshintsha-tshintshe isazi ukuthi akula opposition engayithathela umbuso.
Isimemezelo sikaMnangagwa sabuya ngesikhathi kulongahlaliseki ngenxa yemizamo phakathi kwebandla lakhe lezanu PF ukuthi kwesulwe imigoqo yesikhathi sokuhlala ehofisini kamongameli weZimbabwe. Sekudume islogan esithi 2030 uMnangagwa uzabe ekhona, kodwa kukhanya kulabanye kubandla leli abakuphikisayo lokhu. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
U-Esnathin Ndlovu ohlala ephumula koBulawayo oyintshantshu kwezemidlalo yokugijima usethole indawo yokufundela ezokugijima kwele Melika e-El Paso University. Unina u-Elizabeth Ndlovu uthi inkinga yokuthi kabanamali yokumthengela itikiti lendizamtshina leyokugada ibhasi ezamtshiya kwele South Africa engakayi ekolitshini lakhe. Unkosikazi Ndlovu uxoxa ngodaba lolulo Gibbs Dube oweStudio 7.
U-Esnathi ulesipho sokugijima ukwenze wazothola i-scholarship elizweni langaphandle ele United States of America. Uhlupho esilalo ngokuthi sithenge itikethi lokuthi ahambe. Isikolo sakhe sivula ngo-August. At first week of August, mele bese fikile ngale sikhalo ukuthi sikhalo ukuthi ekupheleni kwenyanga kusukela ku-25 kusiyafika ku-30 July, abese hambile ukuyangena ecollege yakhona ngale kuthiwa El Paso Community College eseTexas. Yiyo ecollege ethe iyamfuna ukuthi azobagijimela khona ngale. Amanye amaphepha, ivisa bese silungisile, ivisa uselayo. Uhlupho kuphela solukhona lokuthi hlanganise imali yokuthi sithenge itikiti lokuhamba. Okunye sikukhangeleleyo ekuhambeni kwakhe, sikhangeleleyo ukuthi esukela lapha esiya eSouth Africa ngebhasi, ngoba singathi itikiti futhi kusuka lapha kungadura, asuke ngebhasi ayegada eseSouth Africa. Bathi kulula ngayona leyo ndlela. Ngiyosolucela uncedo ukuthi amasenti esingawathola siwabambanise enelise ukuthi laye ahambe ayekhulisa italenti lakhe ekhona ngale lizweni lase-America.
Yes, ngathi-ke kufunakala imali enganani xa sikhuluma ngalokho?
Kufuneka 1200 eyokugada indizamtshini nxa isukela eSouth Africa esiya straight e-El Paso, eTexas. Esuka lapha esiya eSouth Africa i-400 rand. Thina ngokuhlala sihlala ePhumula endala, ePhumula old endala kusiyi duzane leklinika. Singatholakala enambeni ezithi 0775936436 kumbe ababe seduzane tholakala endlini kusi-5032 koBulawayo.
Unkosikazi Elizabeth Ndlovu nguninaka esinathi Ndlovu okumdlalo wokugijima ubexoxa loGibbs Dube oweStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sabalaleli.
Studio 7, sanibona ndinjani? Ngoba sizokuthola kuzoba le summit eSADC next month. Okunye futhi okusimangazayo ukuthi nangilalo Chamisa onguye wavotelwa ngabantu bakithi kakhulu, uzithulele tuwa kakhulu emilutho, akabonakali lokuthi wenzani. Nokuhlungu kakhulu kubantu bakithi, ngoba manje uChamisa la wachiya abantu bakithi wafaka emgodini wabalahlela khona, wabachiya khona. Namanje abantu bakithi bahlupheka, kathesi kunje labantwana bezikolo kunzima ukuthi bafunde lokuthi ubuwezo bekhuluma, bazithulela kule nto abayikhulumayo. Bangu bathengisa isizwe sakithi, kuhlunga kakhulu okwenzakalayo kakhulu kubantu bakithi. Besicela ukuthi sizwe ukuthi kati bona bathula kangaka, bathuleleni abakhulumi lutho. Abantu bakithi bayahlupheka, bayasokola ngindlala ngapha, ngabantwana besikolo bafundiswa indima abangazaziyo. Sazi kubuhlungu kakhulu lokhu Studio 7 okwenzakalayo kakhulu ngesizwe samaNdebele. Sisebuhlungwini obukhulu kakhulu kwesingabaziyo ukuthi why uNkulunkulu esizweni nangale ndlela esibuhlungu. So kubuhlungu ngoba sifana lesizwe esingazaziyo ukuthi isizwe esibheke kuphi, esiphephela kuphi.
Studio 7 kunjani? Alami lapha ngilokukhala okukhona endaweni yethu lapha ngikhona ngisebhinga elushulu eSongwa area. Lapha silesikolo sethu okuthiwa iSongwa Primary. ISongwa Primary isikhala ngamanzi, ayila manzi vele, amateacher ayashoda, kulamateacher kunje. So vele ngikhuluma, so kulamateacher akhona 4 kuphela ukuthi mabe fundisa. Yathola uteacher oyi-1 ufundisa ugrade 1 lo-2. Lapha vele ludubo sibili emfundweni zabantwana vele bafila, abafundi lutho. Okuthi sibili uteacher laye uthi engazama ukuthi efundise ugrade 1 lo-2 ehlanganise, bebahlanganisile bonke vele akulanto ephumayo. So abantwana bethu bayafa emfundweni, akula. So lapha besikhala ngamanzi ukwenzela ukuthi kungaba la manzi, amateacher maybe angakwanisa ukuthi bebuye bebaningi, ngoba bakhangela iSongwa since vele sivula isikolo lesiyana. So na vele azizake sibe la matitsha adlula 7. So kathesi ngikhuluma, so kula matitsha ayi-4 kuphela.
Laba ngabalaleli beStudio 7, lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk liyalandela. Namhlanje sikhuluma labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokungenziwa ngohulumende wakwele South Africa kuzizalwane zeZimbabwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.